kunenga bakukhangeleleyo ukuthi kuza kwenziwa, kodwa ngokubona kwami, ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu-43 edlulileyo, kuza qhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho. Bazangena sizwile kulabasha, kulabadala, phakathi kwabo bazabe behlangene laba sebekucabinet, kodwa kakulanto entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo eminyaka emihlanu ezayo. Kuzabe lokhu kufanana nje kulusizi, kungela misebenzi, kungela zibhedlela, kungela zikolo, imigwaqo idilikile, akulalutho oluzaba khona. Kodwa abantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikho khona, ngokuba bathwele nzima abantu, akula misebenzi, ezomnotho kazikho, balayini emabhenki belayinela imali engekhoyo, imali yakithi ayithengi izinto, ziyadula elizweni, kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa, i-constitution kayihlonitshwa, ziningi izinto ezingahambi kahle. Phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle, azihambi kahle. Ngakho-ke yikho abantu beZimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa. Abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu, bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe, zime kahle, abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku, esilamatitshala, amatitshala asebenzayo, ihola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela, bayefica imithi, bayefica amadokotela lamanesi abahola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo, kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo. Bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe, ime kahle, ezikaloliwe, i-railway isebenze ngendlela efaneleyo, indizamshina usebenze ngendlela efaneleyo, konke kume kahle, bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi, bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi, bengazange batshaywa ngamakhanda.
Yena luhulumende Ncube ubona esiba nguhulumende onjani, njengoba kulokudonselana, abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, abanye besithi lwaqhutshwa kuhle?
Iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho zange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo. Kwaba lokudlelezela, ziningi izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo, ezingahambisananga le-constitution yeZimbabwe, ezingahambisananga le-electoral act, ezingahambisananga le-static principles and guidelines on elections, ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho. Ngakho ukhetho belungakhululekanga. Imphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso zabantu beZimbabwe. Lokho ke into esingeke siyibalekele, into esegcekeni. Yebo, kambe bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle, lwaba free and fair, kodwa lokho abakujolo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota, kumbe ngezinsuku siyavota. Ngakhangela zemisakazo nje i-ZBC TV radio, azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo, kanti umthetho uthi kakube njalo. Ziningi izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kuzaqhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028. Ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi. Ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government, kube lokhetho olunye, kube lalokhu lalokhuyana. Sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma, kodwa ukuthi ukhetho oluhambanga kahle kusegcekeni kuyo wonke umuntu.